kuyadanisa okwenzakalayo ukuthi sesibuyela embusweni kaSmith lapho abantu ababethunjwa khona ebusuku bayechaka bayebulawa. Sesithenjisiwe thina ukuthi sekule Second Republic izinto zizatshintsha, umbuso kaMgabe esasiwubona ohluku usuphelile. Kodwa-ke sesinanzelela ukuthi sokuwesi kulalokho okusenzakala ngesikhathi sikaMgabe, asisakwazi ukuthi kambe sokudingakala ukuthi abantu bathini. Ngapho kuyabe kuphoziswa ngapho kulunywa, ngapho kuphoziswa ngapho kulunywa abantu amalunga ethu athunjiwe kuviki ephelileyo lakwena le iviki batshaya batholakala bejikele egangeni emangcwabeni. Kuyinto embi kakhulu yena leyo, kodwa-ke uhulumende uthule, kasikezwa ekusola khona lokho, asikezwa ukuthi lobuphenyo olwenzakalayo, asikezwa ukuthi kulabantu asebebotshiwe. Kuyakhanya kusobala ukuthi into le yenziwa nguye uhulumende ozibizwa ngokuthi yi-Second Republic.
Baba Gawule, yiyo yini i-new dispensation eligwaba ngayo le lapho esibona khona abantu bethunjwa ngabantu abahlomileyo bebahlukuluza bebatshaya kakubi?
Angikwazi ukuthi kulento ezindala esezenzakele, angilalwazi. Ngiseza kudingisisa ngikuthole khonokho nqabuki lento into ezindala ezenzakalayo engikubonayo ukuthi kade ngizibeta amapholisa abesenza umsebenzi wawo elandela lokho umthetho owethulwe namakoti ukuthi abantu bengatshengiseli. Nxa kade kunomuntu ophikisana nalokho, amapholisa ebesehlisa umthetho belandela umthetho oyiwo umthetho osuwulandela oyiwubisa ilizwe ukuthi umthetho wamakoti. Manje sikhuluma nge-rule of law usuku zonke, iphathi yabobabazala iphathi yamaloya yabondlovu ukuthi nxa sikhuluma nge-rule of law enale ukuthi amakoti nxasithe adicida ukuthi ayenzisa inqumo ukuthi hhayi lapha kubenje kumele isimulelo silandele. Ukuthi kulabantu abathunjwayo, hhayi ina kimi kungani yingane kwane nje efana lokuthi abantu bekhulume ukuthi kwakukhona ndalontesha bephekana. Angithandi ukukholwa ukuthi kule nto ezinjalo, angazi kumbe kuya kube kungikhuthile, kodwa ngithandi ukuthi ngithi mina hayi into enjalo kayikho, angahlangani layo.
Baba Ndlovu, uyamuzwa ubaba uGawulethu ninganekwane kuye lokho.
Umsekeli kasedolobho wakobulawayo ukhansela uTinashe Kambarami waba ngokuqala ukuthunjwa, wathaka wagelwa inwele, kuphumile lakumidiya. Bese kusethi unobhala weprovinsi yakobulawayo owentsha uRafael Pasha Sibanda bamthole ngekho, bathumba ubaba wakhe bayamtshaya. Kulo jaha uthiwa nguMasiza Ndlovu weCountry Park uthunjiwe, wathaya uphumile lakumavidiyo lapha ilise livalekile. Sethempopho maphelandaba kulababili nje abathunjiweyo bayatshaywa. Sikhuluma kunje nje basempilo esibhedlela, ilunga lephalamende-ke ubaba uCharles Moyo usifonele emini elabo-ke empilo hospital-ke bevalelwe abatshayiweyo. Asonganekwane, into liqiniso, into eyenzakalayo yinto engenani lokusengisela bokufuna ukwenziwa libandla lethu, ngoba kase sakwenzanga. Laba bantu bathunjwa ebusuku belele ezindlini zabo, balandwe ngabantu abasele embhobho babathumbe babatshaye bahambe bebashiye egangeni. Asonganekwane, into eliqiniso, into eyenzakalayo naleyo esifisa ukuthi uhulumende lo wayicubungule abakwenzayo bona labo baboshe. Kuyamangalisa, kuyadanisa, abantu bakhuluma ngama-sanctions ukuthi bafana ama-sanctions aphume. Ama-sanctions aletha izinto ezinjazo nalezo zokuthunjwa kwabantu bechaya bengayonanga lutho. I-sanction iphuma ukuthi usutshintshile ukwenza kwakho sekule rule of law yini elizweni. Kodwa-ke ngapho zabe zithi sifuna ukubuyela u-Commonwealth, sifuna ama-sanctions akhithe, sifuna ama-investors abuya. Kula investor engabuya elizweni elolo dlame elinje okungela mthetho khona ukuthi abantu bayathunjwa bengela cala bahambe bechaya bathiwe egangeni. Kubi kakhulu lokho okwenziwa libandla lezanu-PF.
Uyamuzwa uNdlovu baba Gawule, uyabalisa abantu abathunjiweyo balinyazwa eHarare. Sikhuluma nje esibhedlela kulo Gonyeti uMahlekisa othunjiweyo izolo laye watshaywa ngabantu abahlomileyo, ayisiyo nganekwane kuyenzakala okuyizinto lokho.
Ye, kodwa-ke mcungameli wena ukhuluma ukhatshana ukhona ngapho. Okunye kweze zinto lezi ezenzakalayo eduzane lapho kumele sikhulume siyiqinise ukuthi labalaleli labo bazi besazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Sibili, mina angifuni ukukhuluma into engayaziyo kodwa niyakuzwa liyangibikela ukuthi kwenzakale lokhu nalokhu nalokhu, kodwa ukuthi abantu abakwenzayo bona abathi behamba bethumba abantu bonabo nesikhathini sebusuku, ukuthi ngabantu abathumba abantu laba abantu abanamacala phela abanqabelanga kwesikhathi abantu abadala amacala kwezinye indawo, abanye bayabeseyela ukuthi bahlomile enxebeselisilandwa kakhona ukuthi emthethweni. Kodwa nxa kungekho kunjalo abantu bemele bemangala phela, nxa kuyinto yokuthi waphonga ukuthathwa nje kuphela, bahambe bemangala emapoliseni, kuvulwe amadokethi kubonakale ukuthi nxa kuthi kuyafihlwa kuvumbuluke izinto zonke zenezo ezinje ezabe zisenzakala. Ngoba kwesinye isikhathi ekucinaela ngabantu baphonga usola uhulumende kube kade ngabanye abantu abazizwelayo bezenzela izinto zabo zokugama.